Izakhamizi zithi bezingakhangelelanga isinqumo esethu lemthethwandaba kodwa kungasenani sokuyisikhathi sokuthi uzulu eZimbabwe abambane ukuze ilizwe lithuthuke. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuvele kwasikhanyela ngolwesithathu lapho amanzi abegelezela khona njalo isinqumo esethu leizolo asimangalisanga.
Sasivele sikwazi ukuthi vele okuzaphuma kuyini njalo vele bazakunika bani. So kuthe noma impumela siphunga zange ithi simangalise sale sabakwazi ukuthi hhayi yikho sathi hhayi sahle sikwamukele kunjalo njengoba vele sokuhle kwaphuma kunjalo akusela kutshintsha njengoba siyonikhothelana vele yiyo eyokuvele ukuthi khona kayiphikiswa kayithiwani. So vele sokumele sikwamukele konke kunjalo kodwa-ke hhayi abantu badanile kakhulu ngento yakhona le yenzakileyo ke.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Themba Mangena oyentepe othi sekusalele kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athuthukise ezomnotho.
Sedlosedlo sembela khona ukuthi ayenzakayo sakuthi khokhonaleyo mizalandela kuyokho ayefuna imali akulamali akulamali khona kuthiwa akulamali ithole siphathele lethile imali engakaso phathe ebhenki ithiwa akulamali umoya ephethe amandla dina samatsha.
UNkosazana Sibonile Gumbo efumugwe uthi akwamukelwa ukukhethwa kwaMnangagwa ukuba ngumongameli welizwe njalo lethemba lokusasa elithukela.
Le isikhathi esincane angene ngaso sifuna ukusiba lotshintsho.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu eManama uthi sekhangelele ukuthi kube lenguquko empilweni yakhe njengoba sewucacile ukuthi ngubani umongameli welizwe.
So ngakho besicela ukuthi njengoba sikungene ubaba uMnangagwa busithengisele umahluko ukuthi kade sisokudosa ikhanda elitsha kazi sedlule ikhanda lakudala ebelikhona. Sinezinye izinto ezinjengama-regression anjengaboraslas labomankokoni into esizafa kudala lezo. So akuzama ukuthi kuvuselele khonapho ukuthi abantu abanye abakwanisayo abazizwa bekwaqhini labatsha bahambe bayesebenza lapho basebenzele izimuli zabo bakwazi ukuthi baphilise izimuli zabo.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Patriotic Ndlovu uthi umongameli Mnangagwa kumele angabandlululi ngezombusazwe lapho sebumba uhulumende wakhe.
Abumbe uthi uhulumende womonyano ovuma nxa zonke kungakhathalekile ukuthi lo ngwebandla elithile lo ngwebandla elithile kodwa uma umuntu ekhephebhu ukuphakamisa umnotho welizwe abe ngoba kulolo hlelo naye lokuthi athuthukise ilizwe.
Umongameli Mnangagwa uzacotshwa kusasa esigodlweni eHarare njalo uzabusa kweminyaka emihlanu elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.